So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ikudibana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 19 kuNhlangula 2023. Igama lami ngontungami Linkomo. Ezihamba phambili. Lamukelwe ngembono etshiyeneyo inyathelo le-Triple C elokuthi amabizo abantu abazancintisa kukhetho belimele aza kwethulelwa uZulu ngosuku lokubhalisa bonke abancintisayo olwe-nomination day ngolwesithathu. Ngolwesithathu, izilwane ezintathu ebesezihluphile ezigabeni zePlum Tree zibikwase zibulewe zonke, kodwa izakhamizi zithi zilokwesaba, zilokhe zilokwesaba okukhulu. UZulu eMelika namhla ukukhefu leJuneteenth lona elinanza ukukhululwa kwabantu abensundu ababegqilaziwe kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Selamukelwe ngembono etshiyeneyo inyathelo elithethwe libandla eliphikisayo ele-Triple C elokuthi amabizo abantu abazancintisa belimele kukhetho oluzayo aza kwethulelwa uZulu ngolwesithathu, lapho okuzavulwa khona uhlelo lokubhalisa bonke abancintisayo ngamadale e-nomination court. Umkhokheli we-Triple C umnumzana Nelson Chamisa wazise izolo ukuthi bathethele linyathelo ukuze benqabele izigilamkhuba ezilakho ukuphazamisa inhlelo zebandla lakhe. Lanxa abanye abasekeli bebandla leli bevumelana laye, abanye bayakusola kakhulu lokhu besithi iTriple C kumele iqhube inhlelo zabantu ngendlela ecacileyo njalo yazise abasekeli bayo ukuthi ngobani abazancintisa beyimele kukhetho kusalesikhathi. Ibandla leli ligqibe uhlelo lwalo lokukhetha abazalimela olwe-consensus candidate selection ngempelasonto. Abanye bayalusola lolu hlelo besithi bekumele kwenziwe ama-primary elections. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe.
Kwenziwe ngendlela engajwayelekanga. Kujwayeleke ukuthi abantu babe lolwazi ikakhulu eziqintini lapha babe khona ukuthi ubani nguyozamele ibandla lapha, ubani nguyozamele ibandla lapha, even usuku lwe-nomination lungakafiki, ikakhulu nxa abantu bevele kulabo bantu lapha bavela kubo nge-primary election. Kusuka sekucacile vele ukuthi ubani nguye owawinayo, ubani wazama wehluleka, ubani mhlawumbe samfaka ngokuzayo. Ngakho-ke le iyindlela entsha abantu abangayijwayelanga, abangakaze bahlangane layo, ukuthi ibandla liyaveza ama-candidates nge-day ye-nomination. Yebo, kambe kuba lababili abathathu abantu ababe bengabazi, kodwa izikhathi eziningi eziqintini lapho ababe vela khona babe sebesazakala laba bantu. Ngakho-ke kakumangalisa ukuthi kube khona abasolayo lababukayo, ngokuba iseyinto entsha abantu abangazange bahlangana layo emuva le.
Kulamanye amalunga aleli bandla anqotshiweyo akhala ngokuthi uhlelo olusetshenzisiweyo belungalunganga, bekumele kusetshenziswe ama-primary elections ayiwo avame ukusetshenziswa nje. Singabona yini abanye abanqotshiweyo sebesiyabhalisa befuna ukuncintisa labo kumbe bebhalisa bezimele?
Ubuhle be-primary election yikuthi kuse kucace kahle kamhlophe ukuthi ngubani ozamela ibandla endaweni ethile, njalo lipha amandla ezigaba zona lezo. Abantu bangenza isinqumo sokuthi ubani nguye sekuphelile. Le selection process, i-community selection process, lapho engathi ibe lenkinga khona, lapho kungacaci khona ukuthi kusebenza njani, yikuthi kanti amandla avela kubani, ngokuba bakhona abantu okuthethwe izinqumo kuthiwa nguye ohamba phambili kusuka ebantwini abantu bakuthatha ukuthi hayi njoba thina abanengi sesithe sihamba lalo nguye kodwa kube sekuphuma sekuthiwa khona hayi akutsho ukuthi ohamba phambili nguye ozaba nguye sokumangalisa ukuthi ebantwini abaningi atothatha isinqumo ngubani ngabantu kumbe ukhona omunye umuntu bakhona abanye abantu eHarare abazathatha lezo zinqumo yikho lapho kungathi sokukudala khona iconfusion okudinge ukuthi bakulungise ngendlela efaneleyo kanti ke njalo into esengenzeka nxa kulindwe umhla ka 21 abantu abaningi bazacabanga ukuthi mina ukuthi udansoze ngibe khona kube sokusiba lengozi zokuthi basebelungisa amaphepha bayengena bengama independent kule ngozi yona leyo enkulu kakhulu kodwa ke njoba ngisitsho futhi ukuthi iprimary election icacile iamandla iwapha abantu le process ibonakala sengathi amandla iwapha abantu buyiwathathe ibapha abantu buyiwathathe itikethani buyithi hayi ayisini elikhethayo itikethani buyithi hayi la final say ukhona omunye ozathatha leso sinqumo ikulapho kulenkinga khona
abanye njalo bakhala ngokuthi ibandla lelikalilama structures ngakho kungenzeka ngaphandle kokuqilibezela abathi kulakho kuba khona bathi kungenzeka leli bandla linqotshwe ngenxa yakhona ukuthi kalila nkokheli ekhanyayo kalilawo ama structures
I-structure sona siyadingeka kakhulu kukho konke lapho kuxoxwa khona abantu kungakhathaleli loba i-burial society kudlala ibhola kudlala i-netball ngokwepolitiki i-structure siyadingeka kodwa ke abaholi be-TCC bathe bona balokuhlakanipha okunye abalakho kuza kwenza ukuthi lanxa kungela ama-structures kube le mpumelelo yebo kambe bakhona abantu abavele bezavotela i-TCC abathe bona izano imbi imeli iphume abakudinga ukuthi kule structure kumbe abala structure bazahamba baye vota kuphela bevotela i-TCC kungakhathaleki ukuthi kule structure kumbe sikhona kodwa ke bakhona abantu abadinga i-structure i-structure siyancedisa ukuthi ukwazi ukuthi ube lama polling agency ngendlela efaneleyo siyadingeka i-structure ukuthi siphe abantu isibindi ukuthi baye vothela iqembu elithile i-structure siyadingeka for i-visibility ukuthi abantu balibone ukuthi iqembu likhona endaweni i-structure siyadingeka ukuvikela i-vote ngemva kokuthi sekuvotiwe zonke lezo zinto zizabonakala ke kona lapho ukuthi lelo cebo abathi balalo eli replace structure ngelinjani icebo lakhona njoba lingakaza kahle
umnumzana efidlela ncube yingcwethi kwezombusazwe kusenjalo ibandla le TCC selithumele amazwi entuduzo emdenini wakudabengwa kulandela ukubhubha kukankosikazi Zodwa Dabengwa ongumfelokazi weqhawe lesizwe umnumzana Dumiso Dabengwa. Unkosikazi Dabengwa ubhubhe ngolwesihlanu. Umyeni wakhe yena ubhubhele kwele Kenya ngomnyaka ka-2019 evela kwele India lapho ayeselatshwa khona. Nanga amazwi esiwathunyelwe ngomsekeli wesikhulumeli se-TCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Silusizi njengebandla le-TCC elithungamelwa ngobaba uChamisa sikhala ngemuli yakudabengwa yakokhumalo ngokuthiwa ngumama uMakhumalo. Njengebandla labantu siyazi ukuthi ubaba uDabengwa lobaba uChamisa etebengulini lamazinyo abantu edebese belomsebenzi omkhulu bezama ukwenza umhlahlandlela wokuthi iZimbabwe izinze ngokusweleka kwenhlanhla ubaba uDabengwa wasizichiya kwasala umama edoloko esimkhangelele njengendlovukazi siyadana lobaba uChamisa ukhala lemuli yakoDabengwa leyakokhumalo lesizwe sonke esikamthwakazi jikelele leZimbabwe yonke abadala bathi intandane enhle umakhota ngunina namhlanje siyintandane asisela baba lomama kungani abakoDabengwa lapha kokhumalo bakhale ngekuthemba ukuthi imuli le umama lobaba uDabengwa bachiye imbali yobuqhawe njalo ngabe silamandla umama ngabe yi-national power ngabe yi-national heroine lapho ophiwa khona ihlonipho ngoba ubaba uDabengwa ukuba nguye nguye bencedisana bekhanda amacebo baze bafika namhlanje sesizintandane sithi umhlaba kawunoni abantu abahle uyabathatha kusale thini izigelekeqe kungani uNkulunkulu ebelemoli kababa umoya odabengwa lomama uMrs Dabengwa lesizwe sonke sikamthokazi
umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leTriple C. Abogatsha olubona ngokulondolozwa kwemvelo kanye lenyamazana zasendle sebedubule babulala izilwane ezimbili ebesezihluphile ezigabeni zePlum Tree ezigoqela kombimba eBambazi lakoTsukuru. Abazingeli balolugatsha bavikwa bebulele izilwane lezi ngeviki ephelileyo ngemva kokubulala esakuqala ngenyanga edluleyo. Izakhamizi zithi izilwane lezi bese ziqede izifuyo zazo futhi labantu bese behlalela evalweni. Izilwane lezi bezibikwa zizintathu kodwa lanxa sezizintathu njalo esezibulewe abanye bathi kabakholwa ukuthi seziphelile. Sixoxele sakhamuzi sakoTsukuru umnumzana Disk Ncube yena othi udlelwe inkomo ezimbili.
Inkomo kusho ukuthi ngomatshi ngitshayelwe inkunzi kusho ukuthi Monday le edlulileyo nje ngitshayelwe ithokazi.
Inxa sesifaka umonakalo okwehleleyo lo emalini ukudlelwa inkomo zakho ungathi ulahlekelwe imali enganani?
Khonapha kuthi mangikhangele kusho ukuthi imali yami ngangena ku-12,000-15,000 khonapha.
Abantu bathi izilwane lezi bezizintathu sibone kubulawa esakuqala kumaviki asanda kwedlula sokufe lezi ezimbili. Selichelesile mpela khona ngapho lingathi hayi ngempela udubo soluphelile selingachelesa selingazinza.
Izilwane baba ukutshaya kwazo asilaqiniso ngoba indawo lezi ezitshaya kizo asizazi sibona izithombe kuphela. Izilwane hayi ukutshaya kwazo asilaqiniso lakade ezikhona ngoba kulomunye umfana ovele kumafa izolo esiza kanabo kwethukulu ubone imizila kuphakathi kwamafa lethukulu khonapho la kuthangi kulabafana babaleke kumbe imbimba kumbe imtshanja kuphela ngaba asachaza ukuthi labafana babaleke kuyiphi indawo kodwa babaleke bathiye inqola ekuthiwa kuse-Ebanibongo lapha bashiye khona inqola bezibonile khonapho. Ngule Monday kulo mlungu ongangikhuluma laye ethi usemzileni kuba mhlola kodwa kathesi ukuthi ngimthole asisatholani ngefoni ngomlungu lo ngingazi kumisendane ngelanethiki ngoba lami ngingamtshela ukuthi ma ehamba laye makula akudobhileyo akwanisi ukusitshele laye ukuthi kumi njani.
Umnumzana Disk Ncube isakhamuzi sePlum Tree koTsukuru. Uzulu weZimbabwe lasemhlabeni jikelele izolo unanze usuku lokuthakazelela indima edlalwa ngobaba ezimulini olwe Father's Day. Nanzi imbongi ezinkulu uDesire Moyoxide lo Obeti Dube labanye abalandela iStudio 7 bekhuluma ngalolu suku.
Ilanga ngelethu thina obaba, ilanga ngelenu majaka selingobaba, ilanga ngelethu sonke sizaba ngobaba kusasa. Ilanga le Father's Day kasiliyenzeni libe lelanga elilohlonzi, sibe ngamadoda uqobo, sinanze omama, sinazi izingane, sinazi imdeni yethu. Ilanga elihle kakhulu yini lonke bobaba.
Ukuba ngubaba akusiyo into encane.
Ungababi ngoba ngubaba oqotho.
Oba ngubaba oyisibusiso abantu abaziqhenya ngaye.
Ube ngubaba ongumalume ongalumiyo.
Nanzo ke
ingqobe zikhonapha.
Mukhethwe Bebe ngikhuluma ngise Gaborone Botswana. I-Father's Day ililanga oluqhakatheke kakhulu ngoba kulapho esinanzelela khona obaba. Obaba isikhathi esinenyi ngabantu abokuthi njengama providers kuma families. Sonke sikhangelela kibo ukuthi besivikele, besinakekele, besenzele konke nje whether bakwenza kumba bakwenzi. So izikhathi ezinenge umuntu ongubaba uhlezi nje ekhathazekile ukuthi ifamily inga iright na kumbe injani. So isikhathi esinenge sibalokugcina izidingo kumbe ezabo izinswelo bezifaka eceleni ngenxa yezimuli unkosikazi nabantwana nje lokunye okunenginengi. So usuku lolu luqakathekile ngoba yilona usuku lapho esizikhohlwa thina sikhumbule obaba bethu. So lami ngithi Happy Father's Day especially to my father uShadrack Maziwa Bebe ungikhulisile, and ngithi Happy Father's Day to obaba bonke abakhona labangasekhoyo. Ngithi lilale ngokuthula.
Salibonani balaleli labasakazi baka Studio 7 okhulumayo Simbi kaIgobi from Gwanda kwamanje, kodwa ngikhuluma ngilapha kwelase South Africa. Sijabulele iFather's Day. Hayi ke mina njengobaba wemuli okwanamhlanje angibe lenhlanhla iFather's Day benhle kimi ngokuba nginxuswe ngomakhelwane abase-South Africa lapha banginxusa ukuthi hoza baba njengoba la ngubaba. Besenza umcimbi wesintu, besenza lokho okuthiwa umbuyiso. So ngisho ukuthi hayi obaba labomama sijabuleni-ke ngalo le iFather's Day.
Igama lami nguBlessed Mlilo waseNyamendlovu Village 3. Ngithi Happy Father's Day kubabami uPilot Mlilo wakuVillage 3 Acuten Cruise kusobhuku Amos Ndlovu. Naye ngithi usobhuku ngithi Happy Father's Day kunkulunkulu abagcine kungayisibo obaba bethu besingeke senze lutho ngaphandle kwabo. So ngibafisela okuhle kodwa nje empilweni yabo.
Lapho lizwe imbongi ezimbili uDesire Moyoxide lo Obed Dube kanye labanye nje abalandeli beStudio 7 bekhuluma ngosuku lweFather's Day. Selikubonile na okusemaphephandabeni? Iphephandaba leChronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kwele Ghana izolo elanda umhlangano omkhulu we-African Export Import Bank oqala namuhla. Iphephandaba leHerald lithi usomabhizimusi omkhulu uMnumzana Ben Mucheche usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Mucheche ubhubhe ngeviki edluleyo eseleminyaka phose likhulu 96. Soku isikhathi sembiko yenu.
Yebo, Studio 7 lonke ngilisinika lokhu esikuzwayo okumnandi kangako. Ngakho unye umeleli kujove phambili. Undoda lo umpresident ibithi kodwa wathengena wathena khwezani ngiyahluleka likhweza amabhrugu. Ah, nakathesi abantu lokhu bekhweza amabhrugu eziyefika emahlumbe kathesi kasethuleki. Siwahamela etshelwe bani kumele asitshele futhi ukuthi yehlisani behlisa abantu ukuthi thina siyakwenza njani. So cela asitshele ukuthi senze njani. Nguye wathi khwezani namhla zokuthiwa kakwehliswe kuza kwehlisa bani yibo abalezitolo. So sithenga kwezitolweni zabo sebavela bajayela imali. Akukhulumeki ngedola ukuthi lingenza kaliphumi idola kungene liwusa.
Studio 7 basakazi bethu abahle njani? Ya, mina ngikhuluma ngalaba abantu abakhala ngobhuqu ukuthi bathelwa luthuli. Laba abantu ukuze befake ithari mnambo ithara nambona kungcono bangikhona ukuthi bethatha amaplanka bevethele izibhigiri befake emgwaqweni begqibele. Bengahlatshelwa amathabo bazabona ukuthi ukuze belokhu ze befake ithara masinya ukuthi benze njalo. Ngoba uma bengenzanga njalo vele laba abantu bazabe belokhu besithi umgwaqo urayithi behamba. Kodwa bangabahlabela amathabo bazabakwazi ukuthi umgwaqo uyalungiswa. Basuke bebekwazi ukuthi mbani ufakile befaka kuphela nje ngezindawo babe bethela izibhigiri 4 inch yakwazi ithari konyeni.
Studio 7, linjani. Ngicela like livule yami bantu lami audio. Kade ngayenza i-audio last month lokhu engakavulwa lakathesi lokhu engisenza avulwa. Ngicela lami ivulwe yami bantu. Ivulwe yami lami bantu. Ngiyacela bantu be-Studio 7.
Salibona alise sakisa maNdebele sakumthwasi. Bangicela ukubuza dala bakithi, ndona zakithi. Wasebhuku labalisa kunye lomphakathi wonke. Koze kube nini? Lingalithatha izwe lakini na? Koze kube nini kusaba ezizwe? Akukuhle lokho esikwenzayo badala. Asihlanganeni sokusela phansi egwelo. Uzeyibamba phansi itholoze kulolonke kwelakithi kulomthwazi. Amabandla wonke akithi abambane. Abafana bomthwazi baqinisile umthwazi Republic Party. Ibandla elikhulu. Asihlanganeni madodana. Obekhuluma umuntu odani uze encane ngaphansi itholoze.
Oh, salibonani, salibonani ekhaya ku-Studio 7, linjani? Linjani, siyaphila. Ya, okhulumayo ngusindiso Mahlangu. Sindiso Mahlangu, abanye bamazi ngosindo. Bendihlala e-Country Park ku-3137, kwa-flight laphana. Ya, ngiyadinga, ngidinga umfowethu. ULouis Anele Mahlangu e-Country Park laphana abangani bebemiza ngoLusto. Ngumna wami lo ondandelayo. Ngiyamdinga kakhulu. Uthi ongaba emazi kumbe kwazi nje phakathi kwabangani uMethu, uTrimo, uAbi, uPhesi, uMafa, uEdwin, uBriza laphana kwaMamo, eceleni laphana ku 3136 kwaSheron, kuloShezi, kuloBoni, kuloNoma, kuloNkazi. Ngicela ukuthi ongaba nje just ongaba ele number yabantu bona bembakhulumileyo enisize kakhulu embambe enambeni yami nale WhatsApp eka +27750092 yi number yami le ka Sindo. Ngicela ukuthi ongaba nje lo lwazi yena uLusto ngigcine ese South Africa ubehlala eAlexandra eQ endaweni yokuthi eQ. Kwasuka lapho angisazi ukuthi ngingamdingela ngaphi since 2015 bengile number yakhe sikwazi ukuxoxa kathesi number zakhe azisangeni zalahleka zonke. Please ongabe lo kwalwazi ngicela ukuthi enisize kakhulu sihlobo zami kakhulu.
Hey, Studio 7, linjani? Tungamili Nkomo, Chris Gandhi, awu madoda. Sengaba khulume ma othumele ma odiyo ama amphendulo ambe selahamba ekhaya selathi ofundise emakhaya yini. Asisasebenzi Studio 7, asisasebenzi. Awu madoda, sifuna ukuzwa izindaba phela, sifuna ukuzwa inews ndalo. Siyekho lolu hlelo yalesinikeza izinews, alisenalo inhlelo lelo. Alisenalo. Anginaredio bafowethu ukuthi ngizwe ukuthi indaba ukuthi kwenzakalani ekhaya. Ya. Ngiyabonga madoda, ngiyabonga.
Sibingelele futhi. Kunzima, amanyasa athi kunzima. Unkomo wathi singene edakeni siphume singala. Ambona ukuthi ungangena edakeni uphume ungala. Njani? Ngena edakeni uphume ungala sibili, ungasuli. Unkomo wayesibe phela, but wakhuluma sesifile. Mandebele bantwana lamashweni amanye uze ulungu la sendleleni kwamfanana asingenele edakeni siphume singala. Namaleki ngingazi kimasentu bambazi dala mawadini la kumbe bona baloko belabo gawulele ngayikabana abanye abantu athi chapu zintu le-election kodwa yikho la i-election day usuyizwa ukuvalelwa phandle kwabalandeli. Kheli opposition iyavunyelwa yenzilile lizwe likhulu umkhono omuke khona. Mana la opposition? Kuthi ukuthi ngovladin Putin phe.
Ntakazi omuhleli njani lonke. Besimukela nje izibuhlungu ezikamama uMakhumalo Mrs. Dabengwa. Hayi, sithi kaphumule ngoxolo mama. Ukukhuluma lijaha lakwamafa. Ukhuluma ngiseJohannesburg, eSouth Africa. Mina nje ngithi angazi ukuthi bona basibusayo ekhaya eZimbabwe ukuthi bebusa nje kambe mangoba bebhizi nje baphithizela but bafuna ukubusa njalo for another 5 years. Umbuzo wami ke kibo ubususithi ukuthi kambe basikhumbulela yini inzalo yeZimbabwe kuphezu kwalokho esikuyikho khona njengamanje elizweni lethu nesizathu sabo sokuhlala sibefuna ukuba sembusweni kuze kube naphakathi. Kambe bakunanzelela na ukuthi ma bengayithola another 5 years kuzoba njani elizweni khona kuvele kunjeya. mhlambe sithi babuye bayithola another 5 years ngoba bebhizi impela phela sebengaqilibezeka lokuqibilezela befuna nje ukubusa for another 5 years. Kuzoba njani nge-5 years yena leyo nje abafuna ukuyithatha?
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawo mlaleli ungasithumela owakho kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uzulu waleli lizwe namuhla uphakathi kwekhefu elibizwa ngokuthi Juneteenth, okulusuku lokunanza ukukhululwa kwabantu abamnyama ababegqilazwe ngabelungu eMelika ngomnyaka ka-1865. Ngakho, iningi kaliye emsebenzini namuhla kanti lamahhofisi kahulumende avaliwe. Usuku lwanamhla lolu luhlelwe ngokusemthethweni ukuthi lube likhefu ngumongameli Joe Biden nyakenye. Abantu abamnyama ababethunjwe bayaqilazwa eMelika babephethwe ngochuku olumangalisayo. Lanxa sokule minyaka bakhululwa, abantu abamnyama bakhala ngokuthi balokhe bencindezelwa eMelika. Sibuze ohlaziya ezombusazwe ohlala eMelika olilunga le-TCCC umnumzana Tim Moringai ukuthi liqakatheke kanganani leli khefu.
Ilanga leli liqakathekile ngoba siyakwazi ukuthi i-slave trade, lama-slaves yiwa ayakha yona i-America ngokwayo. Siyakwazi ukuthi ngendaba zempi ibaba besebefakwa phambili izinto sesingamanga kuhle. Siyakwazi ukuthi lathi khona phana e-Africa even bengananzeleli ukuthi safaka lathi abokhokho bethu labadala bethu ukuthi bazoncedisa amazwe wona lawa athiwa yi-first world. So siyabona ukuthi kuthiwa i-black emancipation eyaphansi lonke isahamba phambi. Ye ikhefu lelo lakusasa elifakwe ngumnumzana Biden liqakathekile ngoba abantu abamnyama e-America bahlala for a long time benganikwa amathuba ukuthi labo babe economically independent, politically independent, education wise, lani singaqamba ama category amaningi. But siyabona ukuthi ukubanika labo ilanga lokunanzelela iJuneteenth yikho kuqala ukuthi hayi abantu beAmerica bonke labantu abamnyama they belong in this place.
So kule minyaka ukugcilazwa kwabantu abansundu kwaphela eMelika, kodwa siyavezwa bayakhala nsuku zonke ngenhlupho abahlangana lazo ezibaxakayo ezibahluphayo imihla lamalanga. Ungathi iziphi lezo zinto, iziphi lezo nhlupho?
Izinto ezilokhu zikhona engizibonayo ngathiwa lokhu zisahlupha. Siyakwazi lathi ukuthi amapholisa lokhu yenza yona ethiwa i-discrimination ma bebamba abantu abamnyama. Siyabona lathi ukuthi amajele lokhu egcwele ngabantu abamnyama, but i-population eyamelika ithi yona abantu abamnyama ba-13% out of over 300 million. So ngibo aba-50% emajele, of which is unfair. Siyabona lathi ukuthi imfundo or i-education opportunities ama-neighborhoods abantu abamnyama lezikolo zabo they are still lacking behind nge-development or njengezikolo zamanye ama-races lapha e-America. But hayi, siyabona ukuthi labo abe-administration yabo Biden sebezama labo ukuthi bancedise banike laba abantu abamnyama ama-opportunities ayengekho for all these years. So ngiyabona lami ukuthi noma uhlupha lakathesi kodwa we are moving in one direction eyokuthi in the next 10-15 years laba abantu abamnyama ngantha bayasebefikile lapha bathi khona they are equal to everybody.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe njalo ulilunga lebandla le-TCCC eMelika. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ekuseni ngasikhathi sinye. Yimi uNtungamile Nkomo, litshone kuhle.